Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 17 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Aje sobolani ngasebambulayeni imoto yami wathi bulalo ngobani imoto yami ngathi ibule ngabantu bonalo lokugcoka izigqoze ezana wabona ngathi stupid mthengisi obengishaya wazoqesa ukuvisa phansi uqesa ukuthi bengigiqe bethi rona phansi sayi ngikhuluma zonyafuthela ngemzima.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections.
Okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthethe ukuthi ufuze kube lobana kungafuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe ofuze lenjani bephatheki.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGukurahundi. Kubotshwe abafundi abayisithupha bekolitshi leGreat Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo ku-Ward 2. Abanye balimele kumangalisayo kwathi omunye wesifazana obevela thengisa impahla yakhe uhlaselwe ngabantu laba nxa ebatshele loba ebatshele ukuthi akekho kwezombusazwe. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Omunye wabalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF laba ngunkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitolo e-2-2 abantu laba bafike belolaka behamba ngemota zezanu. Omunye umfana wathi ngimkhangelane wangihlaba ngempama wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo. Sele ngiphuma igazi ngamakhala.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu lesithuli njalo usehlalela evalweni.
Engikuboni leyo kunzima ngisaba lakhathi esingibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe hayo kokudlala. Thina besincedisa ukukhampeni asifaka amaposta kodwa lezi doti zasitshayela ukuthi we support CCC. Naba ngitshaye ngamatshe enyawo endiqini.
Unkosikazi Gugulethu Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe babulala lemota yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilanda omunye sithi ngumuntu omdala sithi baba shiwa sengilohlupho. Bathi lohlupho lwani ngoba vele kasengikhala khona. Bathi lohlupho lwani ngasebambulayeni imota yami wathi bulalelwe ngobani imota yakho ngathi ibule ngabantu bonalo bagqoka izigqoze ezana wabona ngathi stupid mthengisi obengishaya wazoqesa ukuvisa phansi uqesa ukuthi bengigiqe bethi rona phansi sayi ngikhuluma zonyafuthela ngemzima. Bathi amthengisi sukuhambe thina sihamba sayaliye impweni uzophetha usithengisa la wagqoka into eyiyeka.
Umeli wenkulumane edala yephalamende umnumzana ucacaphulu obenguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-CCC kukhetho lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sizilungisa khona indaba yokudeploy ama-election agent. Sizame ukukhulumisana labantu bezani ukuze bangatshayi abantu. Ngemva kwesikhathi basitshaya kakhulu, besitshaya ngamatshe lengodo lamashamboko, bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe nenhlanhla ama-injuries zami ngilimele isandla, ngalimala nonyawo lapho engijaye khona imbokodo lapha eceleni ngaphansi embanjeni lapha engijaye khona ngogodo.
Isiphathamandla seZANU PF koBulawayo umnumzana Elfas Mashaba uthi uphulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona baye campaigner ngokuthula. Akula instruction aba iphathi eyinikayo ukuthi behambe bekwenza udlakela. Kodwa kumangalisayo ukuthi sibona uPhulu enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele. Wazi wafika seyakuyakhanya njalo futhi kuvideo lapha sebemlanda bona sithi nxa ufuna ukubuya buya. Kambe umuntu okuthiwa bamblokile kathiwa buya kumbe yena nguyade eblock abantu.
Umeliwe wange Central, umnumzana Daniel Monokele, obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senaliti, wangena egosini labanye watshiya le mota exoshaniswa ngabezanu PF laba, njalo uthi akula khetho oluzakhululeka eZimbabwe ngenxa yobudlwangudlwangu bebandla elibusayo.
Clear that the people, just like those in Bulilima, are very unhappy with ZANU-PF and are willing to vote for change. So ZANU-PF, realizing that it might lose, like it did last month in Mbulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters.
Isikhulumisa amapolisa eZimbabwe eRepublic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyati, uthi amabandla lawo amabili aphanyike udaba lwabo emapholiseni eKhezi, njalo basacubungula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault which we have received from both ZANU-PF and the CCC members.
Ukhetho lwa-1-2 ematobola ngomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengebandla leZANU-PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-CCC, umnumzana Liberty Nyirongo weZaphu, lo Fredrick Suwela weZANU-PF. Ngima ne-Studio 7 ngapha ematobo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kunjalo nje ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye inhlanganiso ezikhangela ngokuqondiswa kokhetho ukuba zizokhangelisisa isimo esiseZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Linkuthazo yenziwa ngemva kodlakela olwenzakaleyo lokuchaya kwamalunga aleli bandla eMatobo South izolo lapho abebe lomhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwama-by elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli se-CCC unkosazana Fatsai Mayere uthi ibandla lakhe likhathazekile kakhulu ngodlakela osolusenzakala elizweni olokuhlukunyezwa, ukuchaywa lokubhidlizwa kwempahla yamalungelo ebandla leli. UMayere uthi njengebandla baleqiniso ukuba ibandla leZANU-PF lizama ngazo zonke indlela ukuba ukhetho lomnyaka ozayo lungabi ngolukhululekileyo, njalo ukuba amalunga e-CCC aphange alandele leZANU-PF. Uqambe ngamabizo umnumzana Moses Langa ongumgcini sihlalo weZANU-PF eMathebeleleni South lomunye wenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo u-Admire Maskati njengabanye abajojozele udlakela olwenzakale eMatopo. UMayere uthi uyadanisa ukuba loba nje udlakela lolu lutshelwe amapholisa ehlulekile ukubopha abantu laba esithi kabala mafutha emota okuyababopha.
International supervision, if it means calling the UN to supervise, including long-term monitoring to ensure.
Umongameli Jamisa uthi kumele kube labe-United Nations ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni ngomnyaka ozayo.
Okugcizelwe ngumsekeli wakhe umnumzana Gift Osalo Siziba othi kumele kube lokucubungulwa ugatsha oluzimeleyo ukuze izehlakalo zodlakela ziqedwe elizweni ukhetho luka-2023 lungakafiki.
Njenge-CCC silokuhlukunyezwa kakhulu ngendaba ke yokuhlukunyezwa kwama-members ethu eMatopo ku-by election okutshengise kubani ZANU-PF isiyesaba ukudliwa ukhetho luzayo ke ku-Ward 2 eMatopo. Yikho sebesebenzisa i-violence nxa babengakhangelanga ukubana sizawina eBulilima. Lokho ke kuyi-signpost yokubana lapho esiya khona ku-2023 kulobunzima mayelana le ndaba yodlame lodlakela on the part of ZANU-PF engasela ke support. Bona ke ikho sebesebenzisa ke indlela ezijeneyo bevala imigwaqo. Sesihambe ke NPRC leZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuhambisa incwadi zethu zokurekhoda our displeasure ngendaba ye-violence, njalo ke siza ku-African Union labo sadiki
ingcishi kwezembusazwe umnumzana Thenisani Ntunga kwa uthi udlakela oluselizweni kumele luphunguleke esithi lulakho ukuphazamisa ukhetho luka 2023
kwami kungaba nzima ukuthi ngithi ukhetho oluyabuya ngumnyaka ozayo luyabe lubungela ukuchayana maso uqale ngalesi sikhathi kutsho ukuthi lapho esiya khona kunzima kumele sinanzelele lathi ukuthi izanu ubuntu bayo ayizimiselanga ukuthi igcine ingasela ingasiyo yiyo ebusayo kutsho ukuthi kuzasetshenziswa zonke indlela kungaba yikutshaya abantu ukubopha abantu ukuthi izani lokuyihlalisa esikhundleni
abebandla lezanu PF bathi izehlakalo zodlakela ezenzakala elizweni akazilani lebandla leli besithi labo abalokwenza lalokho kumele bemangalelwe emapholiseni okhokhela abatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Munashe Mduta uthi ibandla lakhe kalikhuthaza udlakela
ukhetho luka 2023 lukhetho olungachiyananga lolunye ukhetho sabalala eZimbabwe siyananzelela ukuthi ukhetho luka 2013 luka 2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni city violence welakithi sikhangelela ukuthi njalo sesiya ku 2023 singabi lodlame singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe zombusazwe thina kwebandla lezani PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana embi isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo
isikhulumeli samapolisa umnumzana Phonyati uthe amapolisa azakwethula umbiko ngodlakela oluselizweni obe ungakaphumi ngesikhathi sokuya emoyeni ukuqhamuka kodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleni South kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ngempela sonto osokutsheza kamuzithi Thebele abasekeli be-CCC babikwa bebekade bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho izolo belamalunga edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokeli lomnumzana kucacaphulu waxotshaniswa ngamalunga ebandla lezanu PF ngemva kokutshaywa kwabanye bedabulela abesifazana izembatho ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma loZulu ngombhuqazwe wegugurawundi. Umnangagwa owethule lokhu esigodlweni sikamongameli kobulawayo uthe uhlelo lolu luzaqala kunsukwana ezilandelayo. Umnangagwa wetheswe umlandu wokuba ngomunye walabo abaphatheka ngombhuqazwe wegugurawundi. Uyakuphika lokho esithi kazange aphatheke ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 abafela ezandleni zegugurawundi eMathebeleland lenkabazwe yeleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Umnangagwa ukhona kobulawayo kuthi uthe uzolontsha i-document wathi izinduna kazikhambe ziye kulungisa kodwa mbona ngazathi uma sinandela inkulu kamnyaka kamnangagwa kusukela ngo-2020 kudala sithi wathi i-NPRC kayiye kwenza wathi izinduna kaziye kwenza kanti sesiku-2023 kodwa uhlala kuthiwa kuyayenziwa akulanto esiyenziwe ebambekayo kanti sithe izinduna kazinjani aziye kwenza ukuthi iqalisa ngolesi ngaka akula time frame. So mbona ngazathi into leyi ngowami umnakano ukuthi ezihambi zihambe uthe efika le bambuza ngakho just program yokuthi ucreate an impression yokuthi kulento elungiswayo kungalanto elungiswayo lokudelela nje izinduna ngokungahlarubiza izinduna usuzenza
abantu bezana ukuthi mthokotho mthokotho umuso lento yakhe okuhlukumezayo politically uziza zona ezescapegoat ngibona ngazathi kwakwenzayo.
Wena ubona ngazani kumele kwenziweni ngodaba lolu?
Okokuqala vele okufuze kwenziwe akusuye okufuze ukuthethe ukuthi kufuze kube lobana kungafuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuze lenjani bephatheki. Yena okokuqala futhi sizibuze ukuthi ngesehlakalo leso wayeyini njalo ama-victims afunana ngoba uma silungisa into lefu zesizisize ukuthi kuzele i-bottom up afuzanga kube yi-top bottom ukuthi umuntu ophezulu especially ongani izandla zakhe nazo zithunga igazi legugurawundi ebese siba nguye othoyo ukuthi uzibane kufuze bekhona uzibane akufuzanga abe khona. Okokuqala it is the state that must resolve that, that's true, but at the same time i-state yiso phela esabulala abantu, so yikho kudala i-confusion ngatela ukuthi i-state kasisoze sabuya sizoba yiso esithonisisa inda icala esiye lithenzileyo yikho lapho kunoduvo okunoduvo khona. So yikho kuqakathekile ukuthi abanye abantu buyobuye besincedise ukuthi sidile nodaba lolo ngoba anti sikhuluma ngohulumende, uhulumende ongabulala abantu okwafuze baye bavikele uhulumende nalo wabulala abantu akapho ngovuka overnight engazange waconsult ama-victims. Ama-victims athi ukuthi hayi sibe-confidence lawo ngoba okunye kuvele sikukhumbule Dube ukuthi ngo-20 ngesikhathi kusakhe isisekelo ama-victims ayekucacela ukuthi abana-confidence lani nohulumende yikho bethe wafuna an independent commission katesakula siyakulani ngu-Emerson ndozivuyeleyo lapho wasuke wahlanganisa izinduna wathi kuhambani bekhuluma nabantu akula time frame ukuthi kuqala nini nokuthi kufutha nini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF.
Mina ngibona ngathi khonoko osebenzakele yikho vele okumele kungabe kwakuqala ukwenzakala nakudala. Udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezemdambo ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abanikazi besigaba labanikazi babantu futhi abesigabeni sona leso lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona. Ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithimula ngoba abantu abanezinduna ziyahamba ziyovulele phansi zisebenzisa ishitimente ekhona yaboshabhuku kusiya phansi kuzofike ekugcineni ukuthi udaba lolu lubambeke kuhle. Sezibuya zona sezile nto ebambekayo evela kuZulu okuyiyo indlela ezakuthi uhulumende ubethengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyena laba abantu abahlukumezwayo. So yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqaliseni ubana izinduna kazithathe zibambe konke okuphuma ngabantu senze ukubisa-ke kuhulumende. Ayisiyo into ye-politics, you have need izamukele phakathi, awudingi futhi izamu phakathi, awudingi umthwakazi phakathi, awudingi i-TBC phakathi. Kudinga izinduna eziyizo abanikazi babantu nomdabu wethu. Sezibisa-ke kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kona izifiso zabantu zithini ekulungisweni khonokho.
Ye, siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugurawundi la. Ungathini ngakhonokho?
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe, nguye inhloko kahulumende yena le abantu abafuna ukukhalaza kuyo phela. So lingabe engasondeli oseza kulungise kuyabe sekungubani futhi abona yibota ikuziphica. Yiko nje mina ukuphathwa kuhle kodwa lolo ukuthi induna ziwubambe lomsebenzi zithumela lokho okufunakala ephansi bese zilisa kuhulumende umongameli osengena khona ngikhona pha yena asiyonga uyaphansi uyadinga ukuthi yena ukhulunywa nabantu ukuthi wabi hhayi induna yizo ezizezingakhonoko sezibisa ukuthi hayi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna uhlawulwa ngeenkomo ezimbili yikho lokho abantu bathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho abantu bathi hayi sifuna amaqhudi yikho lokho kodwa kuvela ngaphi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende. Uhulumende abasethiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 okobulawayo. Kubotshwe abafundi abayisithupha abekolitshi le-Great Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo kuziphathamandla zalelo kolitshi. Omunye wababotshiweyo ngumgcini isihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezifundo zamakolitshi eZimbabwe National Students Union ZINASU kuleso siqinti umnumzana Courage Musachagara. Abafundi bakhala ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo ngesilinganiso samakhulu amane ekhulwini 400% amaviki amabili edluleyo. Babikwa bathebe sithi bayazama ukunikeza iziphathamandla leyo ncwadi bahlangabezwa ngamapholisa ohlangothi lwe-riot ababizwa ngokuthi ngorobayi. Kwabotshwa abayisithupha bayavalelwa enkambeni yemashingo Central Police lapho abakade besamelele uncedo lwamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolitshi iZinaso, echasisa kabanzi ngalolu daba.
Bese kule maviki amabili Great Zimbabwe University ikhweze school fees and ama-students abafundi besebetshengisele ukuthi abajabuli ngaleyi mali esifakiwe sifuneka esikolo. So njenge-union thina besithe lamuhla ngomvulo nxa bengalungisisanga, nxa isikolo singalungisisanga indaba yabo ye-school fees, abantwana babethe bayatshengisela. Ngakho-ke thina sathi sizabasapota ekutshengiseleni kwabo. So kutsho ukuthi indaba le ifikile kwabemthetho, amapholisa asevuka egcwalisiwe e-University of Zimbabwe.
Bakhona yini ababotshiweyo ekutshengiseleni lokhu?
So ngikhuluma nje ekuseni, sibabone bekhona ekuseni, but kwasekubotshwa abangu-6 phakathi kwababotshiweyo kulo campus chairperson wethu ezinaso, okutshengisela ukuthi ubotshwe besazi ukuthi ungubani, njalo hlo wabotshwa labanyade beseduze lapho. Sikhuluma nje basemashingo Central, but sesithumele abo i-lawyer from ZHR ukuthi liyobakhangela ukuthi konke ku-right yini.
Ndikubona kuzanceda kumbe kunganceda yini ukutshengisela kwenu elikwenzayo, njalo libona ukubotshwa kwabanye benu kuyikwethuselwa yini?
Lokhu ayisikho okuzasolva indaba ye-school fees, sokudura kwe-school fees, ngoba kutsho ukuthi sizaphinda futhi sidinge indlela yokuthi bagcine bezwisisa ukuthi indaba yethu ayisikho ukuthi silwa labo, indaba yethu ngeyokuthi sifuna i-school fees sehliswe. Ngakho-ke amapholisa angaqhubeka ebopha isikolo sona singalungisi i-school fees, kuza kwenza ukuthi siqhubekela sisenza amanye, sidinga amanye amacebo esingawabona ukuthi lawa yiwo azenza abaphenduli. Ngakho-ke besifisa ukuthi ngabazwisisa masinyane ukuthi asilwi, but ama-students awasenelisi ukubhadala leyo mali abathi siyibhadale.
Umnumzana Bernard Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolitshi iZinaso, exoxa ngocingo lwe-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukuvota kuqalisile namhlanje esigabeni seGeorgia kukhetho lwakwelemelika olwe-US midterm elections. Abantu balekwe-Tunisia abakade betshengisela emgwaqweni yesigodlo salelo lizwe iTunis bagcine belwisana labezomvikela, kwalimala abambalwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene emgwaqweni zitshengisela zisola umbuso kamongameli Kais Saied abathi wahluthuna intambo zombuso ngomnyaka odluleyo. Uzulu wakobulawayo umanyane labanye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yoku limukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yevele ngalinyanga e-Breast Cancer Month ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusasemasinya. Kuthi abelatshwa basile kulo mkhuhlane baveza ubunzima ababhekane lezigulane ngesikhathi ziselatshwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labesifazana bakobulawayo abasila kumvukuzane yebele bakhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela okubhadalela ezinye indleko zokwelatshwa kwalomkhuhlane ngoba ingasafinyelelwa ngabanengi. Udokotela Mildred Mkandla owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uchasisa ngokuqakatheka kokuhlolwa kusasemasinya.
Ikhasinoma yimvukuzane ngakhala zihlobo ngoba ngathi kimi umkhuhlane engangiwesaba kangaka yimi esengilawo, kodwa waphangisa kabantu bakaNkulunkulu. kusiyaphela ilanga ngase ngise Nairobi Hospital. Kusiyacha ngolwesikungomvulo lapho. Kusiyachaya u11 ngolwesibili ngase ngihlinziwe esihlokozane. Sengilindele ukuthi ngelatshwe. Ukwesaba konke lokhlana kwasekuphelile kwasekufike kwadlula.
Uchaze ukuba okwamenza wasila masinya ukuthola ukwelatshwa masinya.
Zihlokozane namhlanje is 29 years. So kweminyaka engu 29 ngelatshwa imvukuzane yevele. Lokho zihlobo kutshengisela ukuthi imvukuzane yevele kumvukuzane nje eziningi. Nxa itholakale kusesemasinyane kungenzakala ukuthi bayelaphe. Isifiso sami bakithi bobaba lobomama ikuthi kasizikhangelenini. Asikhangelenini sizibamba bambe abantu bangahle abantu labasebe yizikhiwa kumbe sekuyini. Uzibamba bambe ungalizwa lelo qhubu hamba uye kodokotela uyabuza ukuthi kambe ngabe yimvukuzane kumbe kakusiyo mvukuzane.
Udokotela Thokozani Khuphe enye yenkokheli yebandla ele-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ngomunye owasila kumvukuzane yebele.
Inhlanganiso ezinjengeThokozani Khuphe Cancer Foundation ezihamba ziguguzela abantu, zikhuthaza obaba labomama ukuthi bahambe bayehlolwa amabele ukwenzela ukuthi bengathola kulamaqhubu kumbe kulenye into abangayisisiyo, base bagijime bahambe bayehlolwa ezibhedlela kumbe kumadokotela abo ukwenzela ukuthi i-cancer ingabanjwa masinyane iyelatshwa abantu bayasila. I-breast cancer kayibi kubomama kuphela, iyabala kubobaba njalo.
Uqhubeke ethi umkhuhlane wemvukuzane awukhethi bulili uma uhlasela.
Sokuqakathekile ukuthi bonke omama labobaba bahambe bayehlolwa ukwenzela ukuthi kungatholakala kulolutho emabeleni abo, bahambe bayelatshwa phela. I-cancer ingatholakala masinyane zihlobo zami iyelapheka. Mina ngingomunye owabantu wabanjwa nge-breast cancer ngo-2011. Ngabanjwa i-breast cancer ngahamba ngayelatshwa, kathesi sengileminyaka engu-11. Njengoba lingizwa nje ngikhuluma ngi-right okunye okumangalisayo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo emzini wePhumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukhathazekile ngokusilela kwemithi lemitshina yokwelapha imvukuzane ezweni.
Kunzima kakhulu elizweni lethu ngoba yona imitshina yangkhona eyiyona efanele yelaphe breast cancer ayikho, njalo ekhona maybe kuyatholakala ukuthi maybe iZimbabwe yonke ingaka ibe sendaweni eyodwa, indawo eyodwa yangkhona isandelwa ngabantu. Njengabantu abangomama siphatheka kabi ngoba kungumkhuhlane okhona, umkhuhlane osusiqedile singabomama owemvukuzane yebeleni.
Uqhubekele phambili ethi ilizwe liphakathi kokuhlela ibhajethi, ngakho kumele kube le mali ezabekwa eceleni eyokuthenga imitshina yokwelapha imvukuzane lamaphilisi izwe lonke.
But siyacela uhulumende ukuthi njengoba sisiya kubhajethi kube izinto abazikhangelayo, imitshina ezancedisa ukuthi abantu abagula ngalo mkhuhlane, kungabe kungumkhuhlane we-breast cancer kumbe umkhuhlane we-cancer yesibeletho, bathole usizo. Bangathola usizo abantu baphile, kuyisicelo sethu lesi njengobukhokheli, njengabantu abakhokhela abantu.
Abasila kumvukuzane yebele lesibeletho bathi kuqakathekile ukuba isiqindi lesiqindi ezweni senelise ukutholiswa okokuhlola lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer awareness month, ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Phansi kwalo mkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH lempilo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olusabalala elizweni ngemva kokutshaywa kwabebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezane u-PF. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.